So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le khona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi iyavela kuyiphi ibudget. There is a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente iyokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba eleMorocco lizangena kwisigaba se-World Cup final. Salethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana sozonke. Zonke. Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le khona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokuthiwo ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphandulwa aliqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza ney'ngathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even e-South Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yiyo hlupho olufana nayo leli hlupho undaba lwamagesi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa-ke imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa ngathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwayo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibile okunye okumangalisayo ayiso ziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandi kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebeshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe nendlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphe ngiyibelelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza landana imisebenzi yakhona iqili ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqili sithi ifanele endleleni. Siyakubona khona kuzindawo even ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelulise ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulisana nawo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa? Hatshi, lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho. Imizwe lethu seliphele nzima ngokusela ugesi. Kuyatshengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akula lithabanga lenda sokuphambanisile
siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga kwathini konke lokho baba Ngwenya
iqiniso ukuthi leza ukuthiwa khona umnumzana owucinga kivayo wayeni nje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda akula nto yaphumelelayo into imali zanyamalala sekutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo iqiniseke ukuthi laba abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sekusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akula nto abangayenza singamanga kuphela
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana Witness Jivayo obengaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathi ntambo bakahulumende yokuthenga izindlu. Athi ibandla le-ZANU-PF lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamende inkulungwane ezingamatshumi amane zamadola emelika 40,000 US dollars umuntu munye ngamunye. Hathi amaqhubaqhuba emali iyanikwa abaphathi ntambo bakahulumende. Banikwa nguhulumende ingxenye yesigidi US 500,000 dollars umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa US 350,000 dollars umuntu munye ngamunye. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane ejale lepalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Akesizwa uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract etshoyo ukuthi isibelekelo esivela asiyo mali yokuyajayiva kesi bane kuthiwa i-back pay ubungayisebenzisa noma kanjani ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land basically for housing so kumele ngithenge i-stand i-stande seasiyabanjwa sibe yi-collateral that means ukuthi asiso sami ize ngisibhadalele njalo uparliament anytime ngangiyona ibuyizethi ngiprovesa iyabe ngispekthi ukuthi zikhona so ngingabonakala ngingathekanga leyo asset yezempiche i-agreement kodwa okunye esasikubone ukuthi mina yinje this is not the first one. Ikhona yezimoto leyosayijuwayo mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhothi besisuwa ukuthi zifithele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi bakuthiwa sinikoliyo so sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale abanye njalo ingabalandelela so siyakwazi-ke thina njengabethu ukuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala
ye kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini babancube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha
ye izikwelede kuzakwenzeka ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani kuzakwenzeka ukuthi bangazibhadali okubuhlungu babudube yikuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uphulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna sokumele ebandleni lakhe kuthiwe hhayi kakungene uncube kumbe kungene umoyo abe ngu-m p uzakulwa lapho ubaba uphulu kukesabeni umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuze kuthiwe kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye esibili uzathi ephuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yona leyo ngoba sokusiba yinto yemali yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela
ye lapha-ke uncube akujoyo babaphulu ukuthi selikwelede impondo kadwayi amandebela atsho njalo akunjalo yini
babethu iposition zethibusiukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingekholathuka kabenze kolokhu abangenza khona mina ngesikhathi selefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali ngoba ngizokhuluma i-point of four zokuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhole i-$200 That is a valid point. Because I'm really born with the Lalasilis, and with the Sedanis, with the Patel in a comfortable way. So, over a weather and a good chance to live in Yellow Tomorrow's office, always as long as there isn't a man. So, I will to end because I wouldn't be able to do it in the Ivan Chana, the Winter, the Evangel, no, no. Secure is Mali. Is I'm a big thing. About so you go to Nagano Kutas about back to many Abandaba with Abate in Tambo. You know about the site into Lay Money, Mrs. Zanigan, the vast trade and Jonah Chile. Why should I end up having a loan? Because I'm looking up in the first place, but in my never wire.
What
a triple three commitment yet. You are now when Liman is visiting according to the contract. Women is visiting China, women is the chance.
Nga kukutuwa le mali enje opulu ilabanyi. Po itale li parlamenti sebe ya kulumanjani beti uminister onje onje ule mali ingaga okumela ibisele kukulumenti. Kaba abochwanga kuna pukuti sebe ina matisole mtulini lapu.
Ye lapha bafakwe izayeke lapha babuduke izanu veli hlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona njalo ifocus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu bafi 500,000 kuthiwa i-opposition ithethe ama 40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imsila. Njalo ithi babophanise imsila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. So kugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kabusakhulumeke. Ibikwazi izanu khona ukuthi kuzakwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge 40,000. Then yona izanu isingathi justified ukuthi vele antibona ngomaluta vele. Nxa be 3500,000 zokungathi kuqondi. So yikubotshaniswa imsila ukubotshwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo. Abakhuze ophulu lapho kumele abakhuze khona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili
phose lokugcina baba phulu
yeah mina ngifuna ukutsho ukuthi ngithi mina ukukhathisa kwethu yikho ukujojisa ukuthi iCCC iyaphendula imibuzo yethiwa bathi responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi abapress conference uze nakuchathisa ukuthi kuhamba njani thina sihloko ukuthi naye unembeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala imali emaminithi 500,000 akuna muntu ongakutshela ukuthi yavela laphi yavela kuyiphi ibudget there's a problem kumele kubuzwe izabona ngebudget debate imibuzo yaleyo minister wekho bizwe kukhona nokudiki kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo ama 500,000 so forth kawaphiwanga kuphela amaminista aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi akwaziwe ukuthi ivele ngathi so ngizabona ukuthi asinazo kizayele ngoba sizababuza ethu imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate so ngezube yinto esivalayo ukuthi zibuze imibuzo kodwa le imali engaziwayo ukuthi yavela ngathi kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngathi
lapha lizwe umnumzana ngokucacaphulu ilunga ledala lephalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7. Sangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika lelemelika uqala ngolwesibili eWashington DC. Ukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana lezomnotho lokudlelana lelemelika. EleZimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba umphathi ntambo obona ngokudlelana namanye amazwe. EleRussia lihlasela ngamandla kwele Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele Ukraine iKyiv. Selibhidlise izititshi eziningi zomlilo kagesi. Songisikati sezamasiko.
Ukhulwa masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mathe siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabikelela Mthembo nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu nganazelela amasiko akithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku social media. Masovuselela ku social media kusuka ke kube yinto le kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu kodwa singabuyela muva kulabantu abasemakhaya lufani binga kubonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko loba ngongobatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba babaleka kudala sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalala khona ungathi ubuthakazi ngombe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthi awukusesandlwana imlando abahlala beyenza every year so lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela sayibona emhlahlandlela sivuthiwe kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sepupu esibaluleke kakhulu yizinyanga zokunyamalela kwenkosi kwebhengu lo fanele ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana
yes siyakuzwa Gubalanda sibili kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho
yintsha thina yizinduna kanti induna umsebenzi wazo ngowani umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto umsebenzi wazo yiwona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo ezigodini zazo yona le intala le esemakhaya eyiyo ingabamba lokhuyana kuzalunga konke because manje ngananzelela thina esisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizigadaza kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana so ngathi azisawazi umsebenzi wazo so yiko kubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele ziziguqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe igadaki ivuselelwe kungabi yimhlahlandlela kuphela
yelo ke ngubaba uNkululeko Gubalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa
Gubalanda
manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlangane namhlanje ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe namhlanje ke kuhlelo lokuvuselela umoya sikabuyela encwadini yezaga namhlanje sikhangele izaga esahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka kepha izwi elilukhuni livusa ulaka siphinde njalo impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka kepha izwi elilukhuni livusa ulaka kangazi ke izihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lakele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungaza ke utsho ukuthi umuntu lo unje lokuthi ucabangane nxa ezelaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu kodwa ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga uke wacabangene kakhulumi khonokho akukhulumayo emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali ngoba umzali yena ngokwakhe kungashiye lo ahlala la egumeni kuphela kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bengabazali bakhe. Akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje okwalezi nsuku ngathi sekungokunye nje ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Kabasakwazi ukuthi bazikhibe ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana abathandekayo. Sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo, uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho-ke uSolomon wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona, phela impilo yikukhuluma, ukukhuluma impilo. Kodwa besesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu nje khonapha emakhaya besilwa ingaba yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane. Omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka, kodwa-ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulaba abakhulumisanayo. Unkulunkulu asize-ke, asikhulekele. Unkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo, singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, kithi ninjani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho.
Njengamanje ngiseSt Joseph Mission la esigodini saseKhezi duze nje nomfula uSmuke.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi, nje kuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi, kulapho ngidabuka khona la kwela semathojeni.
Ye, wena ungumunye wabasakhulayo, akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi, kodwa nokho siyaphila. Singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Yes, ngathi lihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi sicine khona mhlambe ekulimeni noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo, ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibilwe ngaphindi yenze la ekhaya. Siyalima mhlambe uma sivulile-ke leso sivulinyana esincane bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni, okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu, ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile. Siyalima phansi kuhle, siqine kakhulu futhi ekufuyeni. Ngempela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyweni, siyafuya impela bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke lile nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo, sokume njani khonapho?
Isimo sobusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba, sihlupha kakhulu isimo sobusela ngempela. Amasela afike qathatha, amasela hayi nokuthi abasantshontshi bayayithatha imfuyo yethu, yile nkinga esibhekane nayo kakhulu. Kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu, abaphathi bey'ndawo, singathi nje uhulumeni wendawo, uhulumeni wasemakhaya. Sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni, singaba nobaba uBhango, ubaba uChichi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshe zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezancikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthelethu Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba elokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangela semifinal is a 50-50 chance. Kangela the first semifinal Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelana. They are trying to build from the back. Ngale opposed teams are playing from transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco has a better chance to reach the final and perhaps maybe lift it. But someone would say put in sense more enthusiastic, you know. So I'm vouching for Morocco Croatia final, and perhaps luckily for us Morocco might win.
Umdlali wenguqu uphindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to and they survived endaweni ezikhushayo. France ngiyayibona sibili, angiyibonile impact yayizulu, but hayi game lani ibi-bias u-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo angibone ngani nalo. I think go unye kusenzwe nature because kulo umuntu omela iwin very World Cup. Angulane Messi. Vele ume yathi retire la World Cup.
Omunye njalo umqeqeqeshi wabasakhulayo Anele Nyati uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenye elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco they went back but trace ama footsteps of what from a developmental side they are doing something over there. Women's football they are doing something there. Kadesi they have a target for 2024, which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So, which means we the moment we still have what you call progression. And with those FCWs, we can retrace. So I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as a nation. I think ZIFA and SRC, they can reach a consensus there. Sport is probably coming as a whole because it is what we need. Ngoba kathesi once ukuthi Zimbabwe qualifiers sebe sila ama chances la ukuthi sinjani qualify given ukuthi sekusekule one slot le esisaphiwa futhi Africa. So I think in a nutshell what I'm saying is ukuthi we need to have a blueprint as a nation. Singaba le blueprint leyo siyilandelele.
Imidlalo yesigaba sesemifinal iyaqala ngolwesibili mhlazile i-2-3 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona lele-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizancikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinal azadibana kufinal ngensonto mhlazile 10-2. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Ngakubi uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo lugubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi nesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esithi kumele kube namapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakahulumende yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eLemoroko lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. Olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba u Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.